Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani uthwakazo omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine kazi ku 12 Ncwabakazi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izizalwane zwakelwe Zambia ziyavota namuhla kukhetho lokudinga umongameli.
Uthule esitaladini amasosha akhona ayahambahamba lamasolisha hambahamba asikazwa
kuqhamuka inkulumo phezu kodaba lokukhethwa kukameya wedolobho leJohannesburg kwele South Africa oluyise odabuka eZimbabwe.
Basazobhikisha bebhikishela ukuthi lo muntu akhishwe ngoba kalelungelo lokuthi azoba ngumeya la ngoba ngwaleko eZimbabwe.
Abalwela ilungelo loluntu esigabeni seMatabeleland abancedisa abasakhulayo ukuthola imisebenzi yokuba ngabongi labongikazi bathi sebephathise abanye njalo ukuthi bangene kulolu hlelo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Izizalwane zakele Zambia namuhla ziya kukhetho lokudinga umongameli lezinye iziphathamandla zelizwe. Umongameli Edgar Lungu ukhangelelwe ukubhekana lomnumzana Hakainde Hichilema onguye okhokhela ibandla eliphikisayo. Ingcwethi zithi phakathi kwababili laba yikho okuzaphuma khona umongameli welizwe lanxa bekhona abanye abancintisayo. Kulenhlanganiso eziningi ezivela kumazwe achiyeneyo abalisa eZimbabwe ezinxuswe ukuyahlola lolukhetho. Enye yalezinhlanganiso ngeyintatheli zindaba eMedia Alliance of Zimbabwe. Sixoxe lesiphathamandla salenhlanganiso umnumzana Njabulo Ncube osedolobheni leLusaka.
Hayi uthule esitaladini amasosha akhona ayahambahamba lamapolisa ahambahamba asikazwa uthuthuva.
Ngokubona kwenu nxa libhodabhoda kumbe likhuluma labantu, kukhanya ukhetho luzahamba kuhle na kumbe kulokwesaba njengoba sisizwa kuthiwa kugcwele amasosha ezitaladini?
Abantu esikhuluma labo lapha bathi bakubona ngizathi kuzaba ngani it will be close for the call. Kukhanya ulunga ungani ulabantu emakhaya lo opposition ulabantu ngapha ema-etawu.
Njengoba ukhetho lolu lusenziwa ngesikhathi lesi kule COVID-19 coronavirus, kuhamba njani? Bavota njani abantu? Bakhanya bayaqhelelana na njalo bayagqoka ama mask?
Abantu abazobona ukhetho abaningi bavela eAfrika angaboni abavela eEurope labo America. Ukhanya ngani nxa uhamba eLusaka ngawe wathuthi kulokhetho ngoba khanya kuthule.
Umnumzana Njabulo Ncube isiphathamandla senhlanganiso yentatheli zindaba eMedia Alliance of Zimbabwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseLusaka kwele Zambia. Kuqhamuke inkulumo phezu kodaba lokukhethwa kukameya wedolobho leJohannesburg kwele South Africa oluyise odabuka eZimbabwe. Umnumzana Jolly D. Matongo, ilunga lebandla le-ANC, ukhethwe kuba ngumeya wathi egcotshwa waveza ukuba uyise udabuka eZimbabwe kodwa unina ngowe-South Africa. Abanye abadabuka eZimbabwe ikakhulu abesigaba seMatabeleland lezinye izizalwane zakwele-South Africa bathi uMatongo kamelanga abe ngumeya. Kodwa bakhona abadabuka eZimbabwe labe-South Africa abajabulele ukukhethwa kukaMatongo. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe isihlala kwele-South Africa umnumzana Abel Khumalo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Abantu abaningi bakune nkulumo
ezihlukileyo lapha ezinenginengi, kodwa abantu abaningi ispecial abala ne-South Africa bajabulile Chris, bathi kungani umZimbabweni ezoba ngumeya walapha. Kanti-ke kube nokuchaza kancane ukuthi imbali yalo meya, bathi wazalelwa eSoweto, wakhulela eSoweto, uyise wasuka eZimbabwe ngama-1970s wabuya wazoshada unkosikazi walana e-South Africa. So ngokubalwa kusho ukuthi ngumSouth African, kodwa abanye bakuphika lokho bathi kungamanga lokho. Wayenza incwadi zefake okuyukuthi akufanelanga abe nelungelo lokuba ngumeya walana eJohannesburg.
Manje nxa wena ukhangela ubona ungani kuzahamba njani, uthi ngagcina esesuswa na hlalweni kumbe inkulumo nje yabantu ezadlula?
Asina siqiniseko Chris ukuthi ungaba inkulumo engadlula nje kumbe kuzathatha action, kodwa kunamanye amaqembu, amanye ama pressure groups abayisithi basazokhankasa, basazobhikisha, bebhikishela ukuthi lo muntu akhishwe ngoba kalelungelo lokuthi azoba ngumeya la ngoba ngwaleko eZimbabwe. So asina siqiniseko ukuthi uzoqhubeka kuphikiswana ngale ndaba kumbe izophelela emoyeni, kodwa nje abantu abaningi ama South Africans bathi abamfuni. Ikanti-ke nabanye abantu bakithi sinembono ecishe ifane nabantu be-South Africa ukuthi umuntu wangale special khona le Sozwe abe azobe ngumeya lana, akusijabulisi.
Umnumzana Abel Khumalo, isizalwane seZimbabwe isihlala kwele South Africa, ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Abalwela ilungelo loluntu esigabeni seMatabeleland abancedisa abasakhulayo ukuthola imisebenzi yokuba ngabongi labongikazi bathi sebephathise abanye njalo ukuthi bangene kulolu hlelo, njalo baqalise ukuvivinywa kuma-interviews izolo. Uhlelo lolu olubizwa ngokuthi i-Marginalized Assisted Nursing Program lusungulwe ngomnyaka odluleyo kulandela ukutshengisela kwabantu esibhedlela sempilo wobulawayo besola ukuqatshwa kwabavela kwezinye izigaba zelizwe. Umnumzana Michael Mdladlandiweni, omunye wabaqondisi balolu hlelo, utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi baphathise abavivinywayo ngokubaqoqela amaphepha okusebenzisa inkundla zebulenjini lokuthi baziphathe njani kuma-interview.
Kulezigaba ezimbili ezenzakalayo, kulabanye kade bedinga indawo zokuthi bayefundela lokho okuthiwa i-primary nursing care, benikulabanye laba okuthiwa ngama-nurses general nurse training. So inhlelo ezimbili ezenzakalayo besikwenza kakhulu ukuthi sibafundisa njalo ukuthi nxa besiya ku-interview kungakhangelwa ukuthi bengabuzwani, sibalolonga nje ukuthi bazilele babe nolwazi ukuthi nxa besiya khona ngale ku-interview babaziphathe njani. Kuzanika ithemba lokuthi abantwana babambe ngamandla nxa besezikolweni, abanye babe lama role models avela ezigabeni zabo. Nxa esebona umntaka nazibani esefundela ubongikazi, abantwana baba ukuthi ayimotivation ukuthi labo babe lentshukuntshu yokuthi bafane lapho. So indlela yokuthi izancedisa abantwaneni kakhulu ukuthi babe lethemba lokuthi awuzomele bayihambe kuphela bachaphincele bayidinga imisebenzi phandle kweZimbabwe, kodwa bahlale khona apha elizweni ngoba abanye babo phela sebetholile amathuba lawo. Funa ukukhombisa ukuthi umuntu usengawuthola umsebenzi nxa amehlo abantu ekhangele, nxa ama-system kahulumende ezwe kahle, abantu bawuthola umsebenzi kungala muntu ofunjathisiweyo kumbe kungala kufakana imali ngaphansi kwezicathulo.
Kahle kahle kuyini okwabangela ukuthi lisungule lolu hlelo, kukanti abantu elibancedisayo bavela kuziphi izigaba zelizwe?
Indaba yohlelo lolu laziqale ngo-2019 ngemva kothulo oluvukileyo lapha nempilo. So kutholakale ukuthi kulabantwana abangu-24 nxa sikhumbula kumaphephandaba bekubhalile abade bevela phandle ngokobulawayo bezofundela ukuba ngobongikazi, akwatholakala ukuthi abalapha bangu-4 kuphela. Liyakhumbula ukuthi abantu bahambile bayabuthana besiyabhikitha khona ngale kwaba lo msini. mhlaka 21 October 2019 yikho lapho esibone khona kufanele ukuthi sibambane ke njengabantu bemhlukulweni lo sizame ukuthi sivule inhlelo zokuncedisa abantu ba-apply ngoba kwakuthiwe embikweni esesiyibona ngokuthi abantu bangaba ba-apply bayachiywa zinhlelo kwabasukumele phezulu sasifuna ukubona ukuthi kabekho yini abantwana abale maphepha nalawa afunakalayo singama-5 O-level kudingakala i-English language, mathematics, le science subject lamanye nje amanye ama-subject afunakayo yikho ke sesesiqala ngesihlelo ngathi ngabantu abagcwele emhlabeni wonke jikelele abasincedisayo abanye bayathengela abanye ama-inform bathengela amabhuku okubala siyazi abantwana abanye basemaphandleni abenelisi ukuthi bathole i-foreign currency yokuthenga lezi zinto nokuthi baqale ukuyafunda nxa sethe wathola indawo abanye bebehluleka nokuya kuma-interview kumele begade siqala nyakenye kumele begade beye-interview e-Harare abanye batshelwa lokhu 24 hours before ama-interviews kumele umuntu adinga imali esuke ekhaya silabantwana ababevele ebhinga ababevele akhatshana eplam tretsholotshe khona emngceleni kumele ukuthi bagijime bayefika-Harare baye-interviewa sakhala kakhulu ukuthi uhulumende decentralize ama-interviewing centers enze kube lula ebantwaneni yikho-ke sesesibona-ke ngemva kwalapho kwasekutshintsha uhulumende waqala-ke ukuthi abantwana baye kuma-interview endaweni eziduze labo ngathi kulami umichael ndiweni kulo mnumzana tisent bajila kulo mnumzana mlungisi dube kulo mnumzana uphumlani sibane but kulabanye abasisekelayo abanjengawomaphiswa abase-UK labanye nje abakhokhela inhlanganiso ezizimele zodwa obulawayo langaphandle kwelizwe abasisekelayo kakhulu abanye babele bedinga indawo zokurenta kathesi laphana kuthi sekutshe idomu yamadokotela lamanesi abantwana abanye bengasandawo zokuhlala sabancedisa ukuthi bathole indawo khuluma bebevele be-aply omunye wase-aply almost 6 times engakaze abizwe ku-interview kwakugcwala kuthiwa kumele afumbathise esincane ukuze athole indawo labantwana abafika phose phezu kwe-150 bagcwele nje indawana zonke zelizwe kule 31 abe-primary thiwa yi-nursing care and then kula general nursing ba about 35 sile about 60 something okumele bavivinywe kubonakala ukuthi abazaba nenhlanhla babezenza kuhle bayiqala ke ukufundela izifundo zobongikazi.
Lo ke ngumnumzana Michael Mdladla Ndiweni, omunye wabaphathisa abasakhulayo ukuthi bathole imisebenzi yokuba ngabongi labongikazi. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Udaba lukahulumende wakwele Sudan othi uzahambisa owake waba ngumongameli walelo lizwe umnumzana Omar al-Bashir emthethwandaba wamazwe omhlaba we-International Criminal Court i-ICC ukuyabhekana lamacala okubulala soluphehle imbono etshiyeneyo kuzulu weZimbabwe abanye besithi umuyi umnumzana Robert Mugabe laye wayemele abotshwe ahanjiswe kulinkantolo ayethonisa siswa ngamacala afana legugurawundi. Obona ngobudlelwano bele Sudan lamanye amazwe oyazise izolo ukuthi uhulumende wakhe uzahambisa bonke abadingwa yi-ICC. Kubike inkampani yezindaba i-AFP. I-ICC yethule i-warrant yokubotshwa kukamnumzana Bashir lezinye iziphathamandla zikahulumende wakhe ngomnyaka ka-2009 phezu kokubulawa kwabantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu esigabeni se-Darfur. U-al-Bashir ugenqulwe embusweni ngo-2019 wasebotshwa libutho. Beloba inkundleni zokuxhumana abanye abeZimbabwe bathi uMugabe laye wayemele abotshwe ekugenqulweni kwakhe embusweni libutho ngo-2017. Kodwa abanye bebewusola lomthethwandaba besithi usetshenziswa ngamazwe athuthukileyo ancindizela izwekazi le-Afrika. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Brilliant Mhlanga.
Kuqakathekile ukuthi into njengale iyenziwe nxa sikhangela indlela ababusi laba esiba labo eAfrica abasuka abaziphathe ngayo langendlela abasuke basiphathe ngayo nxa besembusweni ikakhulu thina uZulu oyabe ngesilungu kuthiwa uyiminority indlela uOmar al-Bashir aphatha ngayo abantu beDafa yabambi kakhulu and sonke siyakhumbula uhlupho lwabakhona laphana indlela abantu abahlukuluzeka ngayo ebabulala ethumela imilitia yakhe iJanjaweed ukuthi ibulale irephe abantu pillaging ama villages bechisa imizi yabantu konke lokuyana yikho okwenza ukuthi umhlaba ugcine ususithi njengoba ni Sudan la yayisayinile phela esingathi ngesilunga ama international legal instruments ayiphoqela ukuthi layo nxa kungaba lezi hlaka lezi njengalezi ilethe emthethwandaba ikhuluma ukuthi kanti lo okwenza lokhu esithi ungupresident weSudan uwenza ngalipi gunya sokuqhakathekile ngoma ukuthi singalibali ukuthi uOmar al-Bashir uhanjiswa njenkantolo le ngenxa yezenzo azenza esebusa wabulala abantu abaningi
kulabanye mhlanga abathi umgabe laye wayemele ayemiswa phambi kwalenkantolo ulubona njani lolo daba
ye umgabe kulamacala amaningi awenzayo ikakhulu icala legugurawundi ngokuqondileyo nkomo bekumele umhlaba nga wathola indlela yokuthi umgabe engatshoni abothiswe kodwa singakulibali lokho ukuthi njengoba ngikhulumile futhi la uqala ukuthi icontext iqhakatheke kangakanani okuqala icourt le international criminal court ibunjwa ngomo umthetho oyo wabakhona owaqala wafakwa umthetho wamazwe ukuthi ibunjwe wawuvele usuhle wakwenza kwabasobala ukuthi amacala athize abe enzeka ngesithi ngesikhathi esithize angeke angeniswe khona lalapho engahanjiswa khona iproblem yasuke yaba khona ukuthi kula amazwe awe western world abengela interest ungakhangela indaba yemathebeleland abengelayo interest endabeni yemathebeleland kangako bebele interest esingathi ngesilungu kuma business prospects abo ikakhulu lapho umgabe esekhithwe esikhundleni lalabo futhi abamkhiphe esikhundleni bebengabantu abayibo abayenza konke lonke ucuku esikhuluma ngalo umgabe kade lalo ngijolobomi bakhe konke okuba kwenzileyo yibo akade bephambili bemenzela konke ekwenza elabo so bekungeke kwenzeke ukuthi lanxa kungaba kade kungaba lesidingo sokuthi ahanjiswe enkantolo le ubengeke aqhambe ngoba aluba kade ngahamba phela bekuyaba lesidingo sokuthi bonke bonaba ababusayo manje umnangagwa labo bonke laba alabo ngitsho lama military officers sengikhuluma ama military officers wonke onalana esiwabone khona khona phana eZimbabwe uthi wenga bonke labana bekungaba lesidingo ukuthi lawo aluba bengahamba baye kumaphambi kwenkantolo le
umnumzana brilliant mhlanga ingcwethi ehlaziya izombusazwe ubekhuluma ecingweni le studio 7 esebilitane
Play Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz short wave
Okwamanje lesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo Umsakazo weZBC ulodaba lokuthi uhulumende sezavumela abakhonzayo ukuthi baye emasontweni kodwa kumele babe behlatshwe amajekiseni e-COVID-19 womabili. Ukhokhela ibandla eliphikisayo eletransform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume eloba enkundleni yeTwitter uthi kusukela ngomvulo uzatshengisela esola inkohlakalo lokungaguqulwa kwemithetho yokuvota. Ngarivume uthi ngomvulo uzabhikisha ephandle kwamahofisi awumthethwandaba wesisekelo sombuso iConstitutional Court. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salibonani, salibonani Studio 7 yalibingelela lonke khona ngale thina siyaphila ngapha sibalekile eZimbabwe lapha sabuya ngapha elokuzeni kumakhelwane ukuthi izodingile ukuzeni impilo nge ngenxa yezambiko so siyacela abantu bonke please ukuthi sihambe siyeregister nje sichiyane lalokho abakukhulumayo khona ukuthi akona he bavuna ukuncedisa abantu abediaspora abasincedane bona bathiya abantu besifa ngendlala ngale abantu abantu ekufanele ukuthi benike imali yokuthi bezinetha bavuna ukunceda thina basinceda ngani amabizo abafuna ukubhala ngawani thina asikufuni konoko ukuthi siyabhalwa siyabhalwa ngakungabingani bantiwa ngalo muntu ukuthi ngibuye ngayo but impilo yami iyandima ukuthi ngibuye ngayo so nxa sebezithi khona ye kuthiwa he sinizele isizwe lizele isizwe obani aliboni yini ukuthi indlela esiliyenza yimhlanyalo yenzani into ecadile ebonayo plus futhi undidalo kuthiwa ngumqondisi moyo lo umqondisi moyo lo kufanele tshela ama-supporters ako ukuthi bengakhulumi into ze-tribalism le otherways le isinolonga e-political party nangikhangele izifana labonyarabe zinaropala kakukuthi wena ebibhizi libhizi ukucoto uvitamisa angikwazi ukuthi kuhamba njani and on the other hand angiwo ungathi icoto vitamisa i-tribalism elikozayo khonapho injeli ukuthi khonapho kulokuzenziwe emrp akula masiyona asapotiera emrp bakhona akula masiyona asapotile kuzeni emzz bakhona akula masiyona amandebela asapotiitamisa bakhona so lina lithini thina zonke zisembizini e-one linawe emrp lathi thinawe emzz alen sifuna ukulwisa ukuthi siphiphile kuzeni ubunyonyo lou ungenele kuzeni ekuzeni kwethu izanupf lomnangamo not kokweni loku utola likhuluma into zetrebalism siyanini into lezi siyenza into siyake izimbabwe enhle
salubonani salubonani basakazi nabathandi be-studio 7 lona okhuluma ngo-gifty sonduku ufokandovu laphana eflampi endaweni yakogambo basakazi bendithanda ukuthi ngempawuli ngamaqembu aphikisayo onke nje jikelele ikakhulu lokazi lolele i-mdc alliance nabo bonke emarathi all amaqembu aphikisayo nyawaza kaloku ekhuluma ngokhekrista abantu kabarejisti uvote bevotelani ambazwa bekhuluma ngama-electoral reforms ngoba these reforms yiwo futhi azoyenza after the election baqala ukukhala kube le rigging kanti waye bengakhaleli ukuthi kube lama electoral reforms bavele besho nje ukuthi without electoral reforms asiyo khethweni ukwenzela ukuthi izani ilungise ama-electoral reforms izo ama-electoral reforms la elokhe nje still they will go to election at the end of the day izani ungapha kuma-MPs ayi siyaza ila ndaba lokurikapati ku-presidential ngale oyingeni lama-powers izohlala iwini izani ababebhizi ngama-electoral reforms besembuya laphana odabeni lwe-Poland lalaba abaphiwe izimoto hayi siyabonga laphana uthi siyabona laphana uthi mnangagophe abangani bakhe be-Poland ukuthi unatha labitili ngoba ikwenziwa ku-Poland laphana ngama-topic sebaphi izimoto ama-isuzu ngoba uza labitiye kanti indaba yeni ye-covid laphana i-covid njengoba iningi kangaka inti main spread i-super spreader ye-covid uzupho uzupho nguye i-super spreader ye-covid abantu bengenzani benza ama-social distancing but kuzupho bazaminyana so umnangagwa akafaka amatekisi i-transport ibe ningi okwenzela ukuthi abantu bebe lama-choices okuthi umuntu engahamba ngani izilongo nje kulozupho hhayi ngiyalityela mina i-corona isezoqhubeka ikhona ngoba laphana ko abantu balilayisho ngathi kusemngamasaka ngiyabonga
linjani basakazi labalaleli ngihambe kuphawula lakakhulu laphana ngendaba kamthwakazi laphana thina singeke sihlale singaphansi kwencindezelo asingeke sihlale singaphansi kwencindezelo yabantu basempumalanga ngokubana abafowethu abanye sebechade emashoneni amanye amashoni asechade ngapha emathebelelendi uma siya kubhayibuli laphana umose wathi uma esiyakhupha abantwana bakwa-israyeli ngaphansi kombuso kafaro wathola ukuthi abanye abantwana bakwa-israyeli basebewuthandile umbuso kafaro kodwa enye ingcosana yaphakama yamamela umose umose uma wayebatshela ukuthi kulelizwe emfuna ukulisa khona elizothola ukuthula khona elizothola khona ukuphumula lelo lizothiwa yikhenani kodwa bacina befikile beyingcosana ngiyabonga basakazi nabalaleli
salubonani basakazi we-studio 7 siyabonga endabeni sethulela zona lisinika lethuba lokuthi sikhulume lathi sikubonayo ngiyezwa omunye umuntu lapha ukhuluma ngokuthi singakhulumi ngokwehlukaniswa kwelizwe ilizwe kalehlukaniswe ngoba vele lalingasilo lizwe eliyi-one
salubonani 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 mthakazi omuhle salubonani basakazi siyabonga bontungamile inkomo wamhlanga siyabonga ogandi sibonga indaba nisipha zona nizethulela zona okubuhlungu ngalokho okukhulunywayo ukuthi abantu bengakhulu bengavaki amazwi alokubandlululangana ngobuhlanga kubuhlungu ubuhlungu babo Chris Gandhi njengoba ukhuluma nje ekuseni. Hayi, ukukhuluma kungcono kulokwenza. Mawusithi ngibona lokhu uyakukubona. Kambe abantu bomthwakazi bagcwele bakhona bayisizwe nabo. Kambe kufuneka uheadmaster ehlanganane esikolo kuyobuya uheadmaster ovela emasingo. Ematema kumthwakazi nje abekho abantu bangaba uheadmaster. Kufuneka umuntu ozathanyela noma ozaba le security. Kuyobuya umuntu ovela phansi khona le koromonzi noma esipingi. Umthwakazi nje akekho lo muntu ongathanyela ipolice station noma isikolo. Manje sebelisha lokuba wosebhuku komthwakazi khonapha. Kodwa lo muntu engumkomperela mpela engosebhuku. Silabantu abanjengabo baba ugaba lokugawuli. Lowo baba ngiyafisa empilweni ukuthi kweleni langa ngike ngihlangane naye. Kambe ma ekhuluma echayela izanu izandla ethi right asadle. Asale ukuthi impela iright kuye. Angathi right kubantu bonke. Kambe shuwa engathi yena kukhitshwa ama-sanctions. Kanti ama-sanctions afakelwe abantu noma afakelwe ama-individuals. Kanti bona bayafunani e-America ma befuna besilwa ngama-sanctions e-America. Bayafunani. Bayehluleka ukuthi balungise ilizwe bekhala bethi yazi funa ama-sanctions ekhitshwe. Why bengakulungisa ilizwe? Manje abantu kuthiwa senze i-social distance. Into ebuhlungu bathandekayo bethu. Kuthiwa senze i-social distance. Kodwa mase sibuyele emakhaya emsebenzi vele emsebenzini. Siyakubana sigcwale phakathi kule zuphu. Iphi i-social distance lapho? Iimoto zabantu zimisiwe. Kanti izuphu isebenzela bani?
Lawo bekungamazwi enu linabalaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, inani lababanjwa igciwane le-coronavirus lokhu liqansa kwele Melika. Asebebhubha bebulawa yi-COVID-19 sebesedlula amakhulu amahlanu 545 ngelanga linye. Ababanjwa igciwane le-coronavirus bayidlula inkulungwane ezilikhulu 116,722 ngelanga. Amanani la atshengisa ukukhuphuka okwesilinganiso singamachumi amathathu lane 34% kumalanga ayisikhombisa adluleyo. Sixoxe lezalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leSeattle esigabeni seWashington State, unkosikazi Priscilla Ndlovu, kuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Singakhohlwa futhi nje ukuthi umkhuhlane lo umkhuhlane omutsha ohlala ucubungulwa nsuku zonke ukuthi abantu bawuzwisise ukuthi bawubona ukuthi uyanga. So bangabona abakubonayo sokumele bathathe inyathela, sokumele ukuthi bakhangele ukuthi inyathela esingalithatha yiliphi. Mina ngibona ngani ayisiwo isitshengiso sokuthi bayehluleka, kodwa isitshengiso sokuthi bayazama ukuhlala beluku becubungula umkhuhlane lo ukuthi ungabiseli isizwe emuva.
Lona igciwane le-coronavirus siyabona ukuthi bathi ungani seliqalisile njalo ukumemetheka. Ungathini wena nxa ukhangela amanombolo akhona lezinsuku?
Igciwane leli ele-coronavirus ligciwane elingaziwayo eliqalayo nje lwaselilomnyaka, kodwa abantu ama-scientists balokhu sazama ukuthi balucungulule. Ye, abantu bayafa. Abantu bayafakwa ezibhedlela ikakhulu lapha e-America ungakhangela ama-states e-South njengabo-Mississippi, labo-Alabama, labo-Florida. Abangaze ama-states lawo azangathathi inyathela lokubona ukuthi abantu bayahlatshwa i-vaccination. So abantu abayekele ukuhlaba i-vaccination ngezizathu ezijiyeneyo yibo abantu abagijinyiswa umkhuhlane ngalezi nsuku njalo lezibhedlela. Lakhona lapho enihlala khona bakhona abantu abangazange bahlatshwe ababe kungafuni ukuhlaba. Yibo abagulayo njalo esikhathini esiningi yibo abafayo. Iye bayafa abantu ikakhulu nxa bememezela indawo ezinjengabo Louisiana le lase-South. Siyabona ukuthi amanamba ayaqansa kawafanani lamanamba angapha lapho labantu abasebehlatshiwe khona. Igciwane leli ligciwane elinzima elifuna ukucutshungulwa. Siyakwazi ukuthi anje kuthiwa kuhlala kwelilanga kuyakuye elinye elingani lulolaka kuye elinye elingeni linganeno. Singabona khona ukuthi kuqala lalinganithwala libulala abantu abadala kuphela. Leli lakathesi liyabulala wonke umuntu nje labatsha ababezihlalile phandle lokuqala lingabahlukuluzi bengaguli. Kathesi leli likhona bathi ngelilolaka. So ikho kusitshengisa ukuthi umkhuhlane lo, umkhuhlane onzima omele ukuthi uhlale becubungula, becubungula nje zonke izinsuku ukuthi ukhanye ukuthi igcinwane lifikile lilolaka olunganani, linganeno, liyafana nelokuqala kumbe kalifanani.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubexoxa ecingweni leStudio 7 esedolobheni leSeattle esigabeni seWashington State. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele ezinye zenhloko ebesilazo. Izizalwane zakwele Zambia ziyavota lamuhla kukhetho lokudinga umongameli. Kuqhamuka inkulumo phezu kodaba lokukhethwa kukameya wedolobho leJohannesburg kwele South Africa oluyise odabuka eZimbabwe. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uChris Gandhi.